Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo lokho vele sokuyivaseline phezulu komzimba wethu ngoba lokhu kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini bezimbabwe nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi se-gugraund so thina abanye vele azange sibe lokuthi le themba so khonokho osokwenzakala yikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi kugcwalisa khonokho evele sasikwazi ngomnangagwa singazi lapho ababevele belethemba kuye ye so lokhu ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa vele lokhu akusimangalisi sikwazi ukuthi vele nxa kulo mnangagwa abantu bezimbabwe bazahlala nzima abantu bezimbabwe bazathwala nzima
manje njengoba ukhetho lusiya lusondela liza kwenza njani liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje
yes ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela eminye imigoqo sebecatsha nge-COVID ukuthi hhayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa ye-COVID besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emakhansilini le-parliament kokuphela ye hhayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo uzakhumbula ukuthi ubaba unkomo uJoshua Mafukufuku na bakhitshwa abantu abaningi abezaphu kuparliament ngesikhathi umnangagwa besangominister of state security so sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le elacost abantu bazahlala behlupheka abantu bazahlala bekhala so hhayi lokho sikwazi sibili sikubhekile.